ungavumi kwakhe uTrump kuleta sibili uhlupho olukhulu kakhulu. Ngoba ngithi eqinisweni kufanele ukuthi ngabe khathesi unguhulumende lwana osebambe okokugcina. Uhulumende obambe okokugcina uyabe segoqa izinto zakhe ukwenzela ukuthi ahand over umbuso kuhulumende ozayo. Nxa yena elokhu esalela khona, elokhu efumbethe esikhundleni sokuthi ngabe isandla sakhe sivulekile, uyadisha out information okufanele ukuthi ancedise labana ngayo eqondane ne-COVID lakho konke lokho okunye. Kuba nzima ukuthi labana abangenayo basebenze njani.
Okwamanje kuhlafunwa udaba lwe-stimulus check ukuthi luhanjiswe njani. Lakho ubona ingani ukungavumelani lokhu kungaba lomthelela wokuthi bengaxoxisani kuhle ngalo ukuze kube le-government shutdown yini.
Abaningi abantu abahluphekayo, baningi abantu abaswela ukuthi bancediswe. Njalo kulokhu kuthiwa stimulus kutsho ukuthi kufakwe imali ebantwini, abantu bayisebenzise imali leyana ukwenzela ukuthi i-economy iphinde inyakaze futhi iqhubekele phambili. So iyasweleka nxa kuyikuthi kabazwanani. Okwenza bakazwanani kokunokho okunye ukwalela kukaTrump esihlalweni, ngoba kuyikuthi ngabe uyavuma, ngabe uyancedisa ukuthi kube le stimulus masinyane abantu bazuze izimali ukuze i-economy layo. Kodwa-ke okumele kunazelele noTrump ukuthi nxa i-shutter down khathesi ngeyakhe i-government e-shutter down, ekaBiden izangena mhla ka-20 January. So kube kumele ukuthi ngabe uyancedisa ukuze i-government ingaze ya-shutter down.